Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 Mabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani zulukandaba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Hayi singakona ijudgment yikho lapho esesiyathatha isinqumo sokuthi senzani next ngoba vele impilo yayo khona iqalisa ayikayindawo vele.
USenator Matson Hlalo ufunga ijoy esithi vele impilo yomdeni kubandla leMDCT ayikaqali.
Uhlelo lolulu uhamba kanje okokuqala iward kumele sibone ukuthi ilama members afika amakhulu amabili 200 abantu nalabo bantu bangabakhona sebehlala phansi sebevumelana nje ukuthi hayi kwengani uzivane uyo ngasikhokhela abe ngushadow councillor.
Ibandla le-People's Democratic Party lithi lokhu liphakathi kokhetho lwamakhansila.
Singaza ke sithi izifuyo zisengozini owakhathesi hhayi sezisilile lezi ezingawanga ngesikhathi esiyana hhayi asozawa futhi khathesi.
Lanxa izulu liphuzile ukuna esigabeni seMathebeleland South okufe khona izifuyo eziningi sekulobubelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. USenator Matson Hlalo ufunga ijoy esithi vele impilo yomdeni kubandla leMDCT ayikaqali. Lokhu kulandela ukulahlelwa kwesicelo sokuthoniswa ngesiphangiphangi okodaba lapho adinga ukuphiwa imvumo umthethwandaba ukubuyela kubandla leMDCT lapho agxotshwa khona. Sixoxelaye uHlalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kanti ngaza ke ngikhulume ngaso kakhulu ngoba angikaboni ukuthi okuthiwe ngujaji kuyini. I-judgment yakhona sikayiboni isasizwa ukuthi uyiku-typing pool.
Kodwa okwakathesi kuyini okuzaba kusenzakala ngesikhathi umelele ukuthi uyibone i-judgment?
Hayi singabona i-judgment yikho lapho esesiyathatha isinqumo sokuthi senzani next ngoba vele impilo yayo khona iqalisa ayikayindawo vele.
Nxa usithi yimpi, yimpi labo bani?
Impi le labantu labo abangalandeli abangena ezintweni ezilama constitution abangayilandeliyo bekhokhelwa nguThokozane Khuphi labanye bakhe.
Manje nxa kuyikuthi kungathathwa isinqumo sokubana ungabuyele ebandleni uxotshwe uzenzani?
I mean Gandhi into le ayisiyo yami into yabantu njalo abantu yobathi sithathe lesi sinqumo sebebonile ukuthi ebandleni akula justice. Yeah, ungaze uphambanise bakuphambanise kulabanye abavunyelwayo ukuphambanisa abanye njengoba lisizwa kwesikhathi kuthiwa kulabanye abasemakhoti abachaya abantu.
Ngobani njalo ngobani abachayiwe?
Kulabantu singathi thina kulabantu abangadlula 6 abasemakhoti abakumthethwandaba abanye bakhona namakhansela akobulawayo achaya abantu bethayela ukuthi indaba kuthiwa abantu indaba bebuza ngokuthi kumele kulandele i-court ruling yokuthi uBanda kwathiwa angaze ake abe ngu-chairman webulawayo province abantu bachaywa bethayelwa khonoko ukuthi indaba bekhuluma ngokuthi uBanda kasiye-chairman ngenxa yokuthi i-court yadinga yarule ukuthi ngamelanga ukuthi abe khona e-chairman e-province ngoba engelamnyaka imali efunakalayo engumuntu wakumele ukuthi aluba wayeke wasiva kwe-district kumbe kubranch umuntu nje osuka from nowhere engaze vele abe kubranch engaze abe ku-ward engaze afika ukuthi engumye esekhokhela i-province yikho esakwalayo yikho yilicala lani eselenze kwathathwa ngixotshwa ebandleni ngenxa yokuthi iphikiselani khonokho.
Hello-ke ngumnumzana Matson Hlalo oyengusenator wesigaba seMakhokhova ekubandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi lokhu liphakathi kohlelo lokukhetha amakhansila. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhela luye kulabo abafuna ukukhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende. Sixoxele siphathamandla sebandla lePeople's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
luhamba kuhle uhlelo lwethu lokuthetha esithi ngesilungu ngama-shadow councillors ayiwo azabe esebenza lezakhamizi ekhangela ihlelo okumele zenziwe ezigabeni kumawadi ebona ukuthi bayakhulumisana-ke lalabo abayibo ama-councillors akhona ukuthi kambe kubambe kanjani. Sinika abantu bethu ithuba lokuthi khona bakhangele bakhompe ukuthi ukhansela ukhona lalaba nxa bengangena kambe osebenza labantu nguphi. Sinika-ke abantu ukuthi bakhangele bakhompe njalo balethe lezikhalazo zabo kuma-shadow councillors ethu ngoba siyananzelela ukuthi abezanu bazesebenza lama-supporters ama-members ezanu p f abemzcit labesenza okunjalo kumbe kule msebenzi kumawadi babeqhatha ngaleyo ndlela. Kho-ke sikhetha-ke thina abantu abazasoze bakhetha uhlangothi abazasebenzela-ke abantu ezigabeni ezikhona kumawadi.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi uhlelo lelu luhamba njani? Asithi mina nginje ngifuna ukuba ngukhansela kuyahamba njani?
Ye, uhlelo lolu luhamba kanje. Okokuqala, iwadi kumele sibone ukuthi ilama-members afika amakhulu amabili, 200 abantu. Nxa labo bantu bangabakhona, sebehlala phansi, sebevumelana nje ukuthi hayi sibona ingane uzibane nguye ongasikhokhela abe ngu-shadow councillor kumbe yena lowo obone senelisa nguye ongabuye ebantwini athi kambe libona njani-ke bantu ngiyena ngiyifisa ukuthi ngibe ngu-shadow councillor wenu kambe lithini liyavumelana lakho yini kwenziwa nje kuhle nge-consensus. Nxa kungavunyelwana-ke lowo muntu usenguye-ke osesebenza-ke labantu kumawadi ngithi usebenza nezakhamizi emawadini yena lawo.
Sizwa kuthiwa lingaqeda ukukhetha okhansila selizakhetha ama-members of parliament. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngohlelo lolo lwama-members of parliament?
Uhlelo lwama-members of parliament ke luzalandela nxa sesiqede lolo lwamawadi lwamakhansela ngoba sinanzelela ukuthi abantu kumbe imisebenzi eminingi ebantwini ikhona kumawadi hathi ku-member of parliament. U-member of parliament ukhangela indawo ezinkulu yikho siqakathekise kakhulu laba abasebenza labantu. Yebo kambe sizafika isikhathi sokukhetha-ke ama-shadow members of parliament-ke kodwa-ke lokhu sokukhaleleke ukwenza-ke umnyaka ususeyaphela sesiqedile kwama-councillors ngela yiwo esiwaqakathekisayo. Lakho-ke kuzahlala phansi ama-district members bayenza i-consensus la ngoba khetha ukuthi hhayi uzibana aba nguye-ke u-shadow member of parliament wethu ongabe kumela-ke iy'ndingo-ke zethu-ke njengabantu besigabeni esithile ngoba i-constituency ethile. Yikho-ke aluyendlala lolo hlelo kodwa kathesi-ke salukhangela kakhulu olwamawadi ngoba amawadini yikho kusebantwini khona.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Lanxa izulu liphuzile ukuna esigabeni seMatabeleland South okufe izifuyo eziningi, khona sekulebubelo. Izulu liqale ukuna ngenyanga edluleyo lana okuzwayo kodwa bese liphuzile ngoba izilimo bese zichile njalo izifuyo eziningi zafa. Sixoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Cha, kodwa ayinalaya ngkhulu, hayi okokosa yi.
Zona izifuyo ke?
Hayi izifuyo hayi sezihlambulukile eziningi indawo eziningi hayi sezihlambulukile ngoba amadlelo aseraithi la manzi akhona utshani bahluma. Hayi izifuyo zingathi ziyacazimula kweziyindawo sibili. Singaza-ke sithi izifuyo zisengozini okwakhathesi hayi sezisilile. Lezi ezingawanga ngesikhathi esiyana hayi asozawa futhi khathesi.
Okokuthi ubona kuyisimo esingaqhubeka kuze kuyefika isikhathi sezulu njalo?
Hayi angikholwa ngoba ukuchisa lokaze kuphendukile kutsho ukuthi ukuchisa lokuzabangela inkinga eziningi ezinjengokuthi amabele amanye abe sezabhaceka kodwa nxa lingaqhubeka lisezinje amanye asafuna ukunethwa nxa ngasanethwanga akuyasala ngamahlanga kuphela. Njalo la manzi kungaqhubeka ukuchisa kusezinje amanzi lawo azahamba masinyane lezihlahla zizawuthisa nelanga ziswabe okuthi ingozi yona sibili sesekhona kungazake kulunge ukuthi sibi thina abantu sebesibilisilile lokho ayisebesiphosisi.
Kodwa njengoba usithi okuwosa kungatholakala kutsho ukuthi singathi isivuno bani esikhona nxa ukhangela ungathi singxenye kumbe vele yilokhwana nje okokubamba inyanga eyodwa?
Hayi okwesivuno mina vele kangikuboni ngitsholo nje khona ukuthi esingathi bazachisa nje abantu bake badle umumbu ongavelanga irigation ovele emasimini okuthi bazavuna avela ngiboni ngithola khona lapho into kungcunywa ngcunywana khona ngabe emandebeleni hayi isivuno vele angisiboni hayiela esikhulume ngazo ngoba akulalo
alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphatha ohlala eGwanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalobi beZimbabwe abasakhulayo abaloba ngolimi lwesiNdebele bekwele South Africa baphakathi kokukhulumisana logatsha lwezemihloliso olweZimsec ukuze ingwalo asebezilobile zisetshenziswe ngabafundi bolimi lwesiNdebele elizweni jikelele. UBenedict Nhlapho uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabalobi umnumzana Bakithi uBongani Ncube yena othi lezi nkulumo sezikusibanga esiphezulu.
Ngo-2013 abatsha beZimbabwe abaloba ingwalo ngolimi lwesiNdebele kwele South Africa bahlala phansi babumba inhlanganiso yabo yabalobi Bakithi. Ngomnyaka ofanayo bethula ugwalo lwendatshana oluthi izigigaba zakwaNdonga ziyaduma. Ngo-2014 bahlanganyela olwenkondlo oluthi sigiya ngolwethu. Ngomnyaka olandelayo uBongani Ncube wethula olwakhe oluthi umhlaba kawulaqiniso. Kwathi uEmmanuel Folongwe wabhala oluthi angeke kwenzeke ulima zibusiso wezalo lwakhe sithi kodwa mama kwacina umeluleki Sibanda esithi kunjani nxa kunje. UBongani uthi yile amabili abaqale ngawo asebowase eZimsec ukuze asetshenziswe ezifundweni zolimi lwesiNdebele.
Ngeqiniseko ngakho ukuthi lonyaka nje kumele wonke lokho abasitshela khona aphindele bayawahlola bese besisho ukuthi akulungele yini ukuthi angafundwa zingane esikolweni.
Uthi ingwalo zabo lezi kukhanya semukelwa ngezandla zombili ngabeZimsec labanye abalobi bolimi lwesiNdebele abadala.
And okunye abakujabulelayo kakhulu ababhali bakithi abadala othwala nabo banibani bakujabulela ukuthi njengentsha mhlawumbe engaphandle kwelizwe sibe lo mqondo wokuthi ke sihlanganise loko okuncane sikukhonayo sikwazi ukuziphaphishela njengenhlangano.
UBongani takekho lezandla lengqondo ovinjwayo ukuba lilunga lelihlanganiso yabalobi bakithi.
Sinabaculi, sinemidlalo yamadrama, imidlalo yamishashalazi abathanda uku-acta. Asisho ukuthi sisupport abantu ababhalayo kuphela, wonke umuntu mhlawumbe uthola ukuthi akakwazi ukubhala kodwa kunokuthila kwenzayo laye uyavunyelwa ukuthi athenge ikadi lenhlangano bese sixhasana ke sisodwa.
Uthi kuningi okuzatholwa yintsha ngobunono bolimi lwesiNdebele nxa ingwalo zabo lezi sezithole ilungelo lokusetshenziswa ezikolo.
Sizamile ukuthi asikhulumele ulimi lethu njengoba lunjalo, singaluxubi nolunye ulimi. Ulimi lolimi luzimele noma nje indimi zinokuhlangahlangana kodwa esibalekela kakhulu ukuthi usebenzise ibala lokubolekwa kodwa kunelinye eliqonde leyo nto. So noma sigxile kumessage kodwa sifuna ukubheka kakhulu ukuthi ulimi lethu lungaxubi kakhulu esilungwini.
Abalobi laba bathi ngesikhathi lapho sekuvela imihloliso yesiNdebele okubonakala mgceke ukuthi lotshwe ngabantu abangalwaziyo ulimi lwesiNdebele kuqakathekile ukuthi intsha isukume iqondise lezo zigwenxa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga ke Nhlapho. Kwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana njalo ekubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Watchman Ncube, yena osanda ukuvela emhlanganweni womanyano we-United Nations khonapha eMelika obuhluza indaba eziphathelane labesifazana. Siyalamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Libaphatheleni abesifazana bezimpahla?
Kuningi esibaphathele khona. Siphethe ngezomsebenzi womnotho. Amalungelo abo anjani? Ezemfundo kubo mama zinjani? Siphethe njalo ezokuthi omama labo bangalinganiswa labo baba kwezinye izigaba.
kwakuyikukhuluma nje ukujulisa ingqondo kumbe laphiwa njalo lamacebo okuthi lingakubeka njani lokho emphakathini.
Umhlangano lo esasilawo wawungokuhambelana lalokho kwanamhla okuthiwa yi-sustainable development goals. Thina-ke osasikukhuluma ukuthi kukho khonoku omama bona okwabo kuyini ukwenza ukuthi sibabe amacebo la akhiwe ngendlela efaneleyo ukuthi angeke afinyelelwa lamacebo nxa omama bengathuthukiswanga bengadlalanga eyabo ingxenye ekufanele bayiphathe. Siza kubeka eParliament, sikumele futhi siyekhuluma labomama ezigabeni. Sathunywa ngabomama phela ukuyangena eParliament. Sesivela thatha lokhu ezizigaba lathi njengeZimbabwe siphambili kulamazwe amaningi. So sizabatshela kulokho esiphambili ngakho, sibatshele futhi lalokho esinemuva ngakho, ngoba ukwenza imithetho ngezinto zabomama, hhayi, sengikhuluma iqiniso, iZimbabwe iphambili ingezinye zamazwe aphambili. Sesine constitution phela ethi kufanele kwenziwe kunje, amanye amazwe awakabi lakho. Sesilakho futhi ukuthi sesathatha njengeZimbabwe, sathatha lokhana okuthiwa yi-SADC protocol sakufaka emthethweni wakithi. IZimbabwe iyathanda ukwenza masinyane izinto, i-implementation ukwenza bese kusiba yikho kusalela emuva. Siyavuma kodwa singaze senza njengokuvumelana kwethu, siyakubhala phansi okuthiwa ngesikhiwa i-documentation. Hayi, Zimbabwe ngenye yamazwe aphambili kakhulu.
Lingasichasela nje ngamafitshane ukuthi kuyini obekumqoka kulezi izigaba elizibalisileyo ezemfundo lezinye?
Okukhangelisiswayo kakhulu ikufunda. Sela nxa umama bengafundanga, sesikhuluma iqiniso, bayehluleka ukuthi bangenzani, bangaziphucula njani ngesinye isikhathi. Okunye okufaneleyo kakhulu yinto yamanzi. Amanzi nefuweli okokulayitha, okokuphekisa lokhu. Ngoba nxa amanzi ekhatshana, umama kabaye esikolweni, kuthiwa kabaye kukha amanzi endaweni ayefunda. Siyasebenza amanzi ukukha amanzi. Ezamagetsi ezokuphekisa lezi zingekho, umama sekufuneka edinga inkuni okwesikolo. Lokhu hhayi akusaqakathekilanga, osekuqakathekile zinkuni khona kuzaphekwa kudliwe. So ngezinye zimqoka ezifanele ukukhangelisiswa zona lezo, ukuthi amanzi akhona yini, ukuthi inkuni okokuphekisa kukhona yini, khona umama ezathuthuka abe lesikhathi. Kungaba khona lokhu, uba lesikhathi sokuthi abale azifundise, noma abe lesikhathi sokuthunga athengise. Ngoba nxa amanzi engekho, umlilo ungekho, akula sikhathi sokuthi angathunga athengise enze imali. Uzasebenza khona ukube xotshana la manzi lenkuni ukuze apheka. Okunye izikolo, ukuthi omama ukuthi baze bafunde, izikolo zingabi khatshana phela. Izikolo zemakhandleni ziyikhatshana, abantwana bavuka ekuseni behamba 15 kilometers besiye esikolo, uyaphenduka 15 kilometers, uyabezabe umntwana oyintombazane usuka ebusuku abuye ebusuku. Abanye sathi siyababuza elupane, amantombazane athi thina obusenza siyekele isikolo ngoba sithi nxa siphuma esikoleni siphuma ebusuku sithole abesilisa besicathamele ezihlahleni, basibambe izandle, basitshilatshile, nxa usala bakutshile bakutshile, uzuye uvume wena ungavumi ngoba uyabe usugciniwe kubulokhu utshilwa isandla. So ngezinye izikolo kazibe seduze zingabi khatshana.
Hayi, sibongile ukuxoxa lani kulolu hlelo.
Ngilinike okulutshwana nengesakufundayo esifanele ukuthi ngabe siyakhuluma ngabo. Hayi, ngiyabonga ntombi enhle, nakusasa.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana njalo ekubandla le-MGC elikhokhelwa ngumnumzana Watchman Ncube. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Hayi, siyabonga, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.